Ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe. Loba nje ukukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala eAmerica lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe. Kodwa uTendai Biti uthe esengufana esiminister kuGNU wavuka ethi umgabe alimzwisisi ukuthi ucabanga njani. Esihamba kwayoba le meeting la. So kunjalo kupolitics. Amanye ama-members ama-Republicans ikade engazalani lo Trump usenzelwa ikakhulu kuphusha yini abomsakazo o-CNN, o-BBC indaba ezinjalo. So they get this picture ukuthi ngumuntu ongavusi kuhle. Kodwa esefike wahlala lapha etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto. Ikubona basebevuka sebekhuluma ngolimi lonyo luka-Trump sebemzwisisa ukuthi uvela ngaphi uya nga. And le akuse your politics eka-Trump kuphela. Yi-politics esi-affecta iqembu labo lama-Republicans. So now sokumele ukuthi betshengise ukubambana njengeqembu lama-Republicans. Bengavuka ke o-congressmen sebesekelana lamba mathi lama-Democrats sokuzaba ne-problem ngoba ke lokhu kutsho ukuthi ama-Republicans sephela amandla ase-weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama-Republicans amvumele u-Trump eqhubeke ehamba phambili kubandla lawo?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma-Republicans ngoba uTrump loba nje besingazisi ukuthi usebenza njani. In fact uTrump ube ngasebenzi njengo-president esimaziyo, u-president we-American sowasuku zonke. uTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube yiphusha i-program yama-Republicans ngendlela amanye ama-president ama-Republicans angahlanga akwenze before. uTrump ube pusha indlela ukuthi as a republic kumele sizigqakathekise njengelizwe i-America. Singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani. Thina sifuna ukuthuthukisa ini? I-America kuqala. Silethe imisebenzi kuqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini, liyamdinga uTrump as an ex-president. uTrump zikhona izinto amanye ama-senator angazaziyo, o-congressmen abangazaziyo ngoba abakahlali kuleyana ukuthiwa yini i-Oval Office, e-State House. uTrump sefikile khona phana, usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani. Imfihlo ezinje zingaphi, ini ingaphi. So bamfuna ukuthi abeletha ini i-wisdom enjalo. Isambona u-Obama ku-campaign ka-Biden ube khona u-Obama ekhuluma imbono yakhe, ekhuluma isiyalo. So ama-Republicans they need that u-Trump aqhubeke ekhona.